isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa namhlanje emthethwandaba weSupreme.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifile ocala elethusayo, licala isikhathi eziningi, licala elandisa ukuphelela e-police station.
Ukusilela kwempupho elizweni sokufike kusibanga esethusayo.
Abantu babulaya indlala, balala bengadanga, ukusa bengadanga. Abantwana besikolo baphuma bengadanga, baphenduke bengadanga.
Sebengamachumi ayithoba minwembili ababhekwe ngabezempila kahle ngodaba
lwekujikela
umkhuhlane kumbe igcikwane le-coronavirus eliqamuke kwele China.
Jikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le ikhuthelana nokuthimula, nokukhwehlela. Ngoba ama-droplets anaphuma emlonyeni yiwo angabe elomkhuhlane, ngakuyi ukuthi umuntu uvele lomkhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa luzathethwa lamuhla phambili komkhokheli wezemithetho uChief Justice Luke Malaba. Kumaviki amabili adlule umthethwandaba weHigh Court wanquma ukuba uChiwenga aphe unkosikazi abantwana ababangayo kunye lokumvumela ukuya emzini wabo eBorodel, kodwa uChiwenga wakhweza lolu daba phambili kudale leSupreme Court. Unkosikazi wakhe uMary uza kuya emthethwandaba evela esitokisini ngemva kokubotshwa ngomgqibelo esetheswa icala lokutshaya obagcinela abantwana. Kodwa ingcwethi ecubungela izomthetho omnumzana Job Sibanda uthi kwakungamelanga uMary avalelwe ngecala lokutshaya umuntu ngoba leli cala elinje landise ukuqedwa ngamapholisa lungakafiki emthethwandaba.
Icala leli umfakhomo naso licala elingayifile ocala elethusayo, licala isikhathi eziningi, licala elandisa ukuphelela e-police station. Ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala, yabona ukuthi umuntu ulimele yini, kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswe okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho. So izikhathi eziningi amapholisa ayasesifine normally $20 whatever amount u-officer in charge we-station abeyibona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe e-court ngicala lona lelo lokuthi ungangafiki e-court, bafike angithwe i-bail ekhomuna sobe. Licala elincane njengoba ngisho ukuthi licala amapholisa avikele ukuthi asise i-fine, ambhadalise i-fine umuntu licala lakhona liphele.
Njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana. Ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe?
Vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo case esivu phakathi kwakhe lomkakhe, i-common assault normally it's a criminal offense. Bicana lapho kuyamphambase khona umthetho welizwe. So awahambelani lawo macala, atholiswa nje okuthiyeneyo elesivu elokwabelana impahla nabantwana naleli lokuthi kuphambanise wephule umthetho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukusilela kwemphuphu sokufike kusibanga esethusayo elizweni, indwendwe zisala ziqhela lapho eyabe ithe lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association yazise ngeviki edluleyo ukuthi izaletha umumbu ongamathani adlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 tons. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eye Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ye, impuphu isitholakala nzima kakhulu. Ungabhoda izitolo ungene kumbe kuBulawayo kumbe kusemakhaya, uthola kungela mpuphu, into esingazange sayibona okwesibanga eside kuze kufike namhlanje. Besijwayele ukuthi impuphu iyathwala lapha lalaphana mhlambe ngentengo ephezulu, kodwa kukhona khathesi ukuthi kayisekho nje impuphu. Kuba le ndawo leziyana ezimbili ezintathu ongathi sakhona kula ndiyana okuthiwa yithalenta, iyabe ithengiswa ngemali ephezulu $140 i-10 kg. Itholakala esitolo esisodwa kumbe ezimbili kodwa mhlawumbe iphele. Le inye vele kayikho, ayisekho, ayisekho ngendlela esimangaliso.
Manje abantu baphila njani?
Abantu babulaya indlala, balala bengadlanga, ukusa bengadlanga. Abantwana besikolo baphuma bengadlanga, baphenduke bengadlanga. Okuyinto eyingozi kakhulu esiyibonile futhi ukuthi sekwande lokho okuthiwa ikufa komzimba, okuthiwa yi-malnutrition, yikho sekukhwelile ikakhulu ebantwaneni. Kufa futhi indlela yokufunda kwabo, ngokuba umntwana ongadlanga indlela yokufunda kwakhe iyaphansi. Okusho khona ukuthi kuzaqansa hayi indlala kuphela, kodwa lokwehluleka esikolo okuthiwa yikufeyila. Abantu baphakathi kosizo olukhulu ongenzele enkulu kakhulu.
Sona isinkwa sitholakala njani?
Isinkwa siyatholakala sikhona ngemali ephezulu, yona le vele ekade khona eyabo $18 or $19 or $20 ilofu. Sikhona ke sona, kodwa akula muntu onelisa ukuthi angaphila ngaleyo mali usuku ngosuku. Angithi isinkwa sidliwa khona lapho sitholakele siphele, njalo abantu abaningi imizi ngobukhulu bayo, kwasala izintandane, kwasala abafelokazi, kwasala abantu besipheka. Isinkwa ilofu elilodwa aleneli abantu, kebe sekudinga ukuthi kube nezinkwa ezimbili, okusho ukuthi mhlambe imali elanda $40 omele ukuthi uyidle ngalelo suku. Sikhuluma ngabantu abangazuzi lutho, abaningi abangasebenzi, abasebenzi abangazuzi lutho, abangaholi lutho. Abantu baphakathi kobuhlungu obukhulu kakhulu, okuthi nxa kungasazwanga okuthile okuza kwenza ukuthi kube khona ukudla, lo nyaka isimo sizaba sibi kakhulu kulalokho okwedlula kuso sonke isikhathi selokho kwaba yindi.
Lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association, ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umdlali wenguqu odlalela iqembu le Highlanders uPrince Dube ngomunye wabangamachumi ayithoba minwembili i-AED abeZimbabwe ababhekwe ngabezempilakahle ngoba beke bafika lapho okuqhamuke igcikwane le-coronavirus kwele-China. UDube ubekwele-China lapho azama ukudlalela elinye lamaqembu alelo lizwe, njalo uphenduke ngeviki edluleyo. Lumkhuhlane owe-coronavirus usubulele abantu abangamakhulu amathathu e-China, kwafa oyedwa kwele Philippines ongowakuqala ukufa phandle kwelizwe leChina. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi lane i-14,000 ababanjwe ligcikwane leli elibikwa laqhamuka edolobheni leWuhan, lapho ukudliwa inyamazana lezinanakazana ezijiyeneyo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe loDokotela Elopis Banda, oyingcwethi kwezempilakahle, ukuze sizwe okuningi ngaleli gcikwane.
abantu abezweni lakithi abafanelanga bethuke kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo kawukho lapha eZimbabwe. Umkhuhlane ovela kwamanye amazwe, uvela kwamanye amazwe ubuya uphapha ngamafulemathini. Iningi labantu bakithi lapha kaliphathi ngamafulemathina, njalo kalihlangani nabantu abaningi abaphapha bevela endaweni esikhatshana. So okuqakathekileyo ukuthi bengethuki kakhulu, ye ukhona umkhuhlane, njalo i-World Health Organization isiwubekile ukuthi umkhuhlane omkhulu onzima, but ungethuki kakhulu, ungethuki masinyane. Ukuzivikela ikwazi ukuthi umkhuhlane le ithathelana nokuthimula, ngokukhwehlela, ngoba ama-droplets lana aphuma emlonyeni yiwo angabe elo mkhuhlane, kungakuyi ukuthi umuntu uvele lo mkhuhlane wakhona. Njalo okuqakathekileyo yikuthi umuntu ageze izandla kakhulu kanene, ngenxa yokuthi ungageza izandla sikhathi sonke ama-virus lana aphuma ezandleni. Izigezelwane izandla kusathi ukuthi ungathatha isandla lesiyana esingcolileyo usifake emlonyeni, usifake emakhaleni, usifake elihlweni, ukuthi ungena kumkhuhlane elihlweni, ungene ngomlomo, ungene ngakho. Kufanele umuntu egeze izandla ukwenzela ukuthi i-risk yakhona ayiphungule. Kufanele singabe umuntu ethimula azame ukuthimulela endololwaneni ukwenzela ukuthi isiseyilana ingayikhatshana iphelele khonapho nje engalweni yakho. Loku kusebenzisa ama-hand wash lamathishu.
Ye, nxa sisikhangeleke dokotela, singathi ke uhulumende uyalitshela yini na odokotela ukuthi kumele lenzeni nxa ungezwa kuthiwa ke sokulo mkhuhlane onje, kumbe labe lizenzela nje ngobuciko benu?
Kulezi xwayiso ezinengi ezivela ku-World Health Organization nama-organization anjenge-CDC, njalo uhulumende uyalandela lezo xwayiso.
Lo ke ngumdokotela Elophi Sibanda, ingcweti ecubungula ezempilakahle. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi omunye undoda wesilobela oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye wahlasela omunye undoda oleminyaka engamathumi amathathu lanhlanu, wamgongoda, wambulala, waphosela isidumbu emgodini ongasasetshenziswa. Lokhu kuvele edale le-High Court kobulawayo lapho okuthoniswa khona uJoeman Ndlovu. Iphephandaba leHerald lithi ukuzibulala kwabantu sokungenye imbangela yokufa elenani eliphezulu elizweni. Ngomnyaka ka-2018 kubikwa kwafa abantu abayinkulungwane eyodwa lengxenye i-1641 ngokuzibulala. Okwamanje ke balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli kumilayezelo elithumela ngeWhatsApp. Likhumbuleke ukuthi lingathuki njalo lingalethi imilayezelo emide kakhulu ukuze senelise ukufaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Kamamunjokozonwe masithenzwa kuna shone lendalo mayo emathibele kamala mthiso ntozonwe kuna shone lendalo emathibele ngilonje noma kanjani akukho lokho
masakazi ve studio 7 njengani longe njengani longe kanye abalaleli. Hayi apa siyaphila endlini yaseBotswana, but hayi kamanye ngisibiza ngoba eshi ngesaba lezi zidlamlilo lezi zizano lezi. Bendithanda ukuphawula ngokamnangakho lokhothi empisana le nkohlakalo. Ungathi laye kunguye vele ogcwele inkohlakalo yokuthi umpisana le nkohlakalo. Phela lokhu kukhulunywa ngumnangako kaPawulo ukuthi ngapha wena uliyisela uyokuthi udinga elinye isela lawo lisela, yikho kwenziwa ngumnangakho. Ayi inkohlakalo leyo ayiqali bophe yeni izathi sisibopha bonke abantu. Yena ivine njalo lamacala amaningi okubulala abantu okwenzayo, but yena ngifuna ukuzigeza yenza ngani kwesinye isikhathi yena uright, kanti yena kunguye umbulali wokuqala. abantu bezimbabwe lana leke lihlakani pelibone straight ukuthi angazi vele abantu ukuthi kwesinye isikhathi nalowo ukuthi lamvotela sibili lifuna ukubonani lisithi lizabonani bhekani okwamanje kuyalivala amehle ukuthi kwesinye isikhathini uyazigeza ngenkohlakalo kanti kungiyo umuntu kwesinye isikhathi ulenkohlakalo ukwedlula bonke abantu asike sivuleni amehle bantu bakunxabe siyakhetha siyakhetha sibona ukuthi straight lapha sikizane sike siyikhiphe embusweni sesithwele nzima ngezandla lokho esiqanjelwa manga abantu abadala nje
sawubona msakazi westudio 7 labalaleli westudio 7 ngikhuluma ngilapha egoli elokitshini le-Klipsloot ngizwa ubuhlungu kakhulu yazi ngento eyenzakalayo sikele ukubotsheni kwabantu bakithi e-Klipsloot ngendlela yokuthi ababothiwe laba sekuzwakala ukuthi sekufuneka ama-1500 ukuthi be-deport manje ukuthi lama-1500 la ukuthi ngawani asazi le nto ezisubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyabotshwa ibotshela i-passport kodwa sekuthiwa afune 1500 ikathi abanye bafoti bebengasebenzi abanye sebelahlekele imisebenzi manje ukuthi imali yakhona singayithola ngaphasasa
ndivukanjani emsakazweni ngingayibizeni ngolast wakodurensi wafunapha-ke egwanda esigabeni senakho thina kakhupho indlala abantu kuzima njalo-ke badla kanye ngelanga le nhlelo zahulumende lezi ezinyeakwazibisa wabela nje kuphela abantu abango-90 esigabeni sakithi abantu siyafika silo 1000 but i-90 kuphela yokontikizo zama 50 kg yona omumo njalo ama 50 kg amabelebele njalo ngamabele vela kubolileyo so vela ntu babhekane bendlala sibula kuzima sibule emtunakithi sesidinga ngezithuso zethu uhulumende manje uyangenela ukuze-ke uqhelishe inani labona abazuzi angobuningi babo vele kuzuzela bonabo abantu abalutshwane so indlala sibili bafile ngoba lezikolweni lapha hhayi abantwana kuzima sibuthi uzuthi umntwana kaye esikole vele ngadlanga uyabuya afundani so sozise ngangcono abehamba kwamanye amalanga lapha abeseqise so hhayi isimo esibili kakhulu endlaleni ngahulumende uyashisha aphangise sibilike abone mayelana ngalolu dubo lwendlala solubhahile kakhulu hhayi siyabona
sanibonani basakazi abahle bakastudio kanye nabalaleli amablunation amahle ngiyabingelela ngelo okhulumayo ugugulangoqo odlula bekhulume mfo kagcweke lo ya-ke nami ngithi nami ngizokuthi fahlafahla nje kancanyana ngiqale nje ngenkomo lezi ezajwentsha yileyo ndoda abayibiza umnangagwa wabona-ke inkomo efi kungasizona ezakho uzibona nje noma uzinqanda nje uzama ukuthi azihlanganisa enye iyale enye iyale okuchaza khona ukuthi lezi nkomo kuyabe kungasizona ezakho okuchaza khona ukuthi akazibiseli wazidonsa lezo nkomo akazibiseli uchanise lezo nkomo okwesibili isosha kumele liyehlathini ilizwe elibuswa lisosha yisiphi isingisi esibambe ngayo esiphuma esisosheni ayikho lento le so isosha ehlathini le ipholadi uchamisa wayibona nje vele ukuthi ngamadlwane lawo izinto nje zabantwana amaluzazi laba maphatha amancane axokozelayo lawa adla ngezami pf ekona yonke leyo nto le nakhona futhi again naleyo ndaba ethinto ngumdalo obhedi mpofu ma ngabe ethi akakwazi uchamisa ukuthi uyafuna ne-South Africa kwena ababhizi bakhe bayakha ilizwe liphi-ke lona lelo lizwe abaliyakhayo sisi from 19 bani buyakha ilizwe now uyabona ukuthi kudlala ingqondo zabantu konke lokhu abakwenzayo abantu bahluphekile ezimbabwe kunzima bona leyo mali esezimbabwe ibhondi abayazi ukuthi mali njani abayisebenzisi bala basebenzisa amadola so uyabona-ke ukuthi umuntu ohlukumekezeka kakhulu yilawa abantu nje abafana nathi sokunjeso nami nje ngikhuluma nje ngikwelakithi kwele South Africa la esasuka khona nalenzizwa umsinikazi sasilahlela edotini ngiyabona
ngiyabingelela msakazi labalaleli baka-Studio 7 uSipho lo ngise-South Africa hayi sahlupheka kangaka nkosi yami yini kodwa sizayenzana kodwa ngezani kodwa ngoba nje ngayila way forward
abasho lokuthi bona abantu benze ini efunwa yibo. Ngaphela bayasho ukuthi siyenze ini efunwa yibo ezasinika i-way forward. Angazi ukuthi bachazwa yini ilizwe liphanguke kangaka. Abantu bezimbabwe bahlupheka shenga. Akunzima nalapho esithi sicwethe khona akusahlaleki. Kade sifihle khona ikhanda. Akusahlaleki abasasifuna abanikazi bendawo. Mina nalo mzamo kaChamisa angiwuboni usebenza ngoba ukubeka umbono kuzani kufana lokuthela nje amanzi emhlane wedatha. Benjalo bayakwazi bona ukukhuluma okwabo kuzwakale amanga bewe bawajike ebeyiqiniso ngendlela yabo. Kungathi abantu bezimu abahlupheki and zithwele nzima shem. Ngoba lalapha eMzansi akusahlaleki shem. Kusahlaleki. Ekhaya siyahlala senzeni. Siyahlala senzeni ekhaya ngoba kakulalula. Uma singagcwala sonke khona ngabe siyabulawa indlala siyayenza. UNkulunkulu wabuya wasifulathela lezivumelisane. Lokungcono uma ngaba kulinywa lokungcono esizazilimela sidla amabele manje zulalisane.
Lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo balaleli ukuthi lisithumezele imilayezelo engani imfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Izolo bekulilanga elicakathekileyo kakhulu ngapha kwelemelika ngoba bekulomdlalo omkhulu wentshantshu zomnyaka, umnyaka osanda kwedlula, kumdlalo wenguqu yemelika i-American football. Inkezo yomdlalo we-Super Bowl ubuphakathi kweqembu le-San Francisco 49ers le-Kansas City Chiefs. Ele-49ers liphume lemklomelo engu-20 kwathi ele-Chiefs laphuma le-31, okutsho ukuthi abafana be-Chiefs yibo abasukumise linkezo. Kodwa-ke, okumqoka bekuyimicimbicimbi ebisenziwa yizimuli labantu nje mathupha phambilini kwalomdlalo lalapho udlalwa. Ngesikhathi se-halftime lapho bekugidwa-ke kucula abaculi ababili abazidumileyo kakhulu uJay Lo ehamba ke le ntombazana eyahlabela uzamina mina uzangarewa, yiyo ke kade igidwa ke ingoma kaShakira lezinye. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalomdlalo weSuper Bowl.
Yeah, kuvamile ukuthi abantu ngezimuli langamahlobo labangane babuthane badle bakholise nje, yeah. So abantu abaningi bahlangene ezindaweni lapha bakhona, izindawo ngezindawo, mostly ngezimuli, yeah, labangane kudliwa nje kukholise, yeah. So yikho engizwa abantu bekwenza abaningi, yeah. Engisebenza labo.
Wona umdlalo lo bawuthakazelela yini abantu abokuza bavela emazweni afana leZimbabwe?
Yeah, bakhona sibili abaningi asebewuthakazelela engibaziyo, sibili abangasawuthontisi, kodwa-ke bakhona njalo abangakawuzwisisi. Kodwa hayi, iningi khanya sela adjusta sibili sebekwazi lokuthi kwenziwa njani, ukuthi lijikwa njani leli bhora, liqagwa njani, nabadlali bakhona.
Manje ngibona ungani ngomdlalo ongagcina lawo uthakazelelwa kakhulu yini eZimbabwe?
Singazi ngokuya kwesikhathi, kodwa ikuthi ngumdlalo nje ofuna izembatho eziningi ukuzikhava, ukuzivikela ezinenge kwedlula umdlalo wenguqu. So ngibangani ikho kungaba ongabanzimela ngoba kakhulu ezemidlalo zithakazelela ngabantu abanganelisi ukuthola lezi zinto.
Wona uthakazelelwa ukunganani khonapha elizweni lemeli?
Ha, uyathakazelela kakhulu kokuthi kusasa abanenga soze baya emsebenzini ngoba baba bevele benatha besidakwa besidla okuthi emsebenzini bagcina bengayi. Namuhle ama-church vele ngiyabona bekuyihaf indawo ezimele yasica sibili i-church yonke inga i-church yonke sibili phosea yalova ngenxa yokuthi kulo mdlalo lo. Umdlalo omkhulu sibili ungani hayi mkhulu kakhulu. Mkhulu sibe lalaba ababengayanga ababukele ku television abanye bahle bathenga amatikiti umnyaka wonke vele.
Ye, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ke le studio 7 ecingweni esedolobheni le Ohio. Kiss ingoma kaBerita isidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ihloko zendaba. Udaba lokwehlukana kukamsekeli kamungameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mubayiwa luzathethwa lamhlanje emthethwandaba. Sebengamachumi ayithoba minombili ababhekwe ngabezempilakahle ngodaba lwe coronavirus eqhamuke kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana lathi njalo ntambama ngo 7:30. Libe losuku oluhle.